ukudonselana ukukhona ungaziseki kwemithetho e-digitalization, indaba e-corruption ekhona lapha elizweni, langokuba akwazi ukuthi kusasa sizavuka sijani kundaba zepolitiki, yizo izizathu ezinkulu ezenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi babuyele ezimali zabo lapha eZimbabwe. So uzabona ukuthi njengoba khathesi ulungazwanani ukuthi umthetho we-digitalization uhambe kanjani, uloku kungacaci ukuthi i-politics ezeZimbabwe zihamba kanjani. Njalo kulokhu yi-corruption okuningi kakhulu lapha nxa ufuna ukuthi uvule ibhizinisi lakho. Njengani abantu yikho bengafuna ukuthi babuye lapha siku-number 171.
I-IMF ithi uhulumende weZimbabwe sethethe amanyathelo okuchasisa kuhle umthetho we-indigenization, kodwa i-World Bank ngakwelinye icele ithi osomabhizimusi abaningi lokhu bengafuni ukuza eZimbabwe ngenxa yalo mthetho. Ukubona njani lokho?
Ungakhangela into ekhona yikuthi uvula ibhizinisi lapha eZimbabwe kuthatha isikhathi esiningi kakhulu ukwedlula amanye amazwe. Njalo xa ungavula ibhizinisi lakho lapha eZimbabwe uzabona ukuthi kulezinto eziningi ezingenza ukuthi ibhizinisi lakho lingahambi kahle. Sikhulume ngemithetho e-internationalization, sikhulume ngokuthi nxa kuyukuthi ufuna uvela kwamanye amazwe kumele ube ngumngane we-ZANU-PF kwezikhathini eziningi. So uzabona ukuthi into ezinjengalezo angeke zaphela ngokuphakumele sibili ube le ndlela ukuthi uhulumende azame ukuthi abone ukuthi nxa kuyukuthi umuntu ufuna ukuvula ibhizinisi lakhe ungathatha isikhathi esifitshane ukwedlula leso esithathwa khona nxa uyukuthi ngumuntu wamanye amazwe ofuna ukuthi avule ibhizinisi lakhe lapha.